Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 18 lwezi 2020 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
kulusizi ukuthi sokutholakale abantwana abangafika ikhulu eJohn Tarlac abatholakale belegciwane leCOVID-19.
Kulabantu ababili abakobulawayo ababulewe umkhuhlane weCOVID-19 izolo.
Kuhlangene ama-members e-National Council ngaleyo ndlela abakhethe ukuhlangana ngayo laye ubekhona phakathi kwayo, waba lawo amathuba okubana abeke izizathu zokuthi wenzeleni lokho okubonwe ngamalunga ombutho ukuthi kuyiwephula umthetho.
Lanxa ibandla le-MDCT lisithi selaxotsha umgoqi wenhlelo zebandla uMnumzana Bednikho Bhebhe ongomunye oncintisa ukuba ngumongameli webandla, yena uBhebhe uthi ngitsho vele kayindawo.
Bathe sebebona ke ukuthi kona undodana vele abantu sebemfuna, abantu sebefuna yena, sebegijima ke besiyahlala kuWhatsApp besithi bayangixotha hayi bo bantu.
Kuhlelo lwezokulima lamhlanje sixoxa lesakhamuzi seGwanda lapho okuhlala kungani izulu ngemfanelo.
Amalungiselelo okulima lokuhlanyela azaba lukhunyana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantu ababili abakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo. Lokhu kukhuphule inani lasebebhubhile elizweni lonke jikelele laya kumakhulu amabili lamachumi ayisithupha 260. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabangamachumi phose amahlanu 48 njalo ababanjwe lomkhuhlane. Phakathi kwabantu laba abalichumi lasithupha ngabeMatabeleland North kuthi abalichumi lantathu ngabakobulawayo. Kulabemaswingo abahlanu, abeMidlands abayisithupha, abayisithupha njalo abeMashonaland East, lababili abeMashonaland Central. Idolobho lakobulawayo elilabantu asebebulewe yilumkhuhlane abangamachumi phose afika ayisikhombisa 68. Kulezi nsuku yilo elikhokhela ngenani labantu ababulawa ngumkhuhlane lo, kodwa eleHarare yilo elilabanengi asebetshonile abalikhulu lamachumi amabili 121. Esikolo seJohn Tarlac eNtabazinduna kulabafundi abalikhulu asebebanjwe leli gcikwane okubangele ukuthi isikolo lesi sivalwe okwamalanga alichumi. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUZ uNkosazana Melissa Chingwanangwana othi lokhu kuveza sobala ingozi yegcikwane leli ezikolo.
Kulusizi ukuthi sokutholakale abantwana abangafika ikhulu eJohn Tarlac abatholakale belegciwane leCOVID-19. Yasidanisa thina njengababalisi labazali ukuthi sokwenzakale into enje, into ekade ingavikeleka ngabe izikhalazo zababalisi lezabazali zalalelwa nguhulumende, ngoba into eyayivele isihlupha izinto izikolo zingakavuli. Ngasikhangela ukuthi kulezinto ezakhulunywa ngama-union ukuthi hayi izikolo zingakavuli akube labantu abazahamba beyikhangela ukuthi izikolo ziyenelisa yini ukuthi zamukele abantwana lapho kuzavulwa khona izikolo. Nxa sikhangele izikolo eziningi azenelisanga ukuthi zibe lakho wonke okumele kube khona, izinto lezo okuthiwa ngama-PPEs okumele zibe khona ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki. Kulusizi njalo ukuthi nxa sikhangele iJohn Tarlac isikolo esikhulu, kutshengisela ukuthi pho lezi ezincane-ke ezingeke zenelise ukuthenga kumbe zibe lama amele abe khona ukuthi abantwana begeze izandla lanani okunye okudingakalayo, pho kwenzakalani ezikoleni lezi ezincane.
Singathi lokhu kuveza yini ukwehluleka kukahulumende lezikolo ukuvikela abantwana?
Izikolo zingakavulwa, ngiyakhumbula inhlanganiso zababalisi ezinjenge-ACUS le PTUZ zaxwayisa uhulumende ukuthi phambi kokuthi izikolo zingakavulwa kube labantu abazabhoda bekhangela ukuthi izikolo ziyenelisa yini ukwamukela abantwana. Abantu laba bebhode njalo bekhangela ukuthi zonke into ekumele zibe khona zikhona yini, into ezinjengamanzi lezindlu zokufundela ezenelisayo ukuthi abantwana bengaminyani.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana ngwenhlanganiso emela ababalisi ama-Gumtree Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe ATUZ. Untungameli uxoxe njalo lesiphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana Efidlela Ncube.
Oyedwa nje umntwana ogulayo kuyinto engaphathi kahle abantu bonke thina njengabazali, eyethusa abantwana yenze besaba ukuya ezikolo. Kuyadingeka ukuthi uhulumende aphakamise indlela asebenza ngayo, asebenze gadalala ukuba kuguquke indlela eyingozi kangaka. Kwelatshwe labo bantwana baphume kungabi khona olahlekelwa ukuphila kwakhe, kwelatshwe otitshala, kwelatshwe izisebenzi zesikolo, kuvikeleke bonke abantwana namatitshala ezikolo zonke elizweni, kuvikeleke bonke abantu beZimbabwe. Kuqakathekile ukuthi lokho kubonakala ukuthi kuyenziwa ngokuba nxa kuzahamba ngalendlela kuza kwethusa abantu bagcine besisaba ukufunda abantwana. Kuyadingeka ukuthi abazali lehulumende babambisane baguqule lesi simo esiyingozi kangaka.
Ukumemetheka kwalomkhuhlane singathi kuvezani?
Ukumemetheka komkhuhlane lo kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kenze konke afanele ukuthi ngabe uyakwenza ukuba avikele abantwana besikolo, ngokuba uthiyele izikolo wathiyela amatitshala. Amatitshala sikhuluma nje asetoyitoyini adinga imali, ngakho ke abantwana basele bodwa kule ngozi enkulu kakhulu kuma-boarding, kuma-high school, kuma-primary school, kuyo yonke indawo.
Umnumzana Efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor. Lokhu sikudaba lunye. Umphathintambo obona ngezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele idale lekhabhinethi izolo ntambama ukuthi kufanele izikolo ezicabangela ukuthi kulabantwana abale coronavirus njalo zingelamtshina eyeneleyo eyokubahlola zivalwe besahlolwa, njalo kubuyele labo abazatholakala bengelalo leli gcikwane. Umqondisi weChristian Alliance umfundisi uSeni Sibanda uxoxe loSithandekile Mhlanga weStudio 7 waqala ngokumchasisela ngokwenziwe inhlanganiso yakhe esikolo seJohn Talak.
Sihambile safika esikolo seNgwenya eJohn Talak, sisebenze labaphathi besikolo ukuthi sisizane ngesimo abakiso sona. Into esiyenzileyo sihambise ama-snapsack packs ukuthi bekwanise ukuthi nxa kungena izimota bafefeze, kumbe nxa kungena abantu bafefeze kubulale leli gciwane le-COVID-19. Njalo sibanike i-all-purpose cleaner ezingu 10 by 5 liters apho on daily basis bebe cleaner kudisinfectwa ama classrooms yakonke lapho abantu abahamba khona, ama dormitories abakhona, ngoba kutsho ukuthi limit eyokusebenzisa ukubulala leli gciwane nxa abantu bekoroba be clean ama rooms abo iyabe sifunakala siba mningi ngelanga langenanga, yikho sibanikile. Njalo sibanikele ama sepa lama toothpaste. Njalo sananzelela ukuthi abantwana bangamantombazana bangadinga impahla zabo singathi ngama sanitary pads, sibanika ngo 96. Sabanika njalo lamabhayethi okuthi bekwanise ukugeza behlukanisene lokugeza izandla. Njalo silosizo lokuthi abafundisi bakwanise ukukhulumisana labantwana abaaffected befonele khonapha kumatitshala sesikolo be-office psychosocial support, ngoba siyakwazi nxa sokuthiwana selivalelwe esikolo lonke litholakale lile COVID abantu valo ingqondo yabe sididene kuyabe kudingakala i-counseling. Njalo siyabonga ukuthi amatitshala lokhu ekhonaphana enika i-support njalo kula bempila kahle abakhona abakhangele lesi sikolo. Sivaliwe, akuvunyelwa ukuthi ungene loba kumbe abantu baphume phandle. Thina i-donation yethu siyenzeleke egedini khonapho phandle, sibanikeza sihamba labafundisi.
Siyabona ukuthi inani labantu abathelelana i-COVID-19 lalo liyaqansa kulesi sigaba seMartin North. Anjani ama quarantine centers khona ngapho njalo liwaphathisa ngani?
Nxa sikhangela eMathebeleni North besisizana thina le quarantine center esenyathi sibanikeza imatras, sabanikeza imithi yokuthi bekwanise ukuklina indawo ichona ihlanzekile ibulalala amagciwane, njalo sabanikeza amasepa lakho konke okungadingakala ukuthi kusetshenziswe ngabantu ababe bekhonapho ebubi. Sabanika lama buckets njalo sashiya lalokho okusetshenziswa ngomama ama-sanitary pads ukwenzela ukuthi laba ababuyayo bekwanise ukuwathola. Siyakwazi ukuthi abantu ababe bedlule ePlumtree kumbe Bite Bridge be-Antimathebeleni North abaningi babaletha lapha ebubi eNyathi Center kuqala babesiywa lasemabhikwa esikolo, kodwa abaningi sebelethwa-ke ngapha. Kanjalo lapha eLupane isibhedlela saseSt Luke's laso besilungisa sibanikeza abangabe kudinga. Siyananzelela ukuthi udubo solusiba khona kathesi ukuthi sesiba labantu abaningi abavele eGoli ababe buya ngapha besize eLupane kumbe besiye eNkayi kumbe besiya eTholotsho, ababuya bedlula ngendlela kumbe ngendawo ezingekho emthethweni. Njalo sesisizwa ama-report ukuthi baningi ababuya lama-certificates angaveli kudokotela, umuntu engahlolwanga ukuthi lamabhasi amanye abuyayo asesithona hayi siyakwanisa ukuthi nika ama-certificate.
Lo ngumfundisi uSenesibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseLupane. Lanxa ibandla le-MPCT lisithi selaxotsha umqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Abednego Bebe ongomunye wabancintisa ukuba ngumongameli webandla. Yena uBebe uthi ngitsho vele kayindawo. Kesizwe amazwi akhe.
Sebesesaba ngoba kobulawa ekutshengisile ukuthi kona ke umuntu ozakhethwa ke ukuthi amele kumbe abe ngupresident weparty nxa siya kuCongress yimilo kanye engikhulumayo. Njalo amaprovinsi wonke abesekhulumile ke ukuthi kona bazakhetha mina ukuthi ngiye kuba ngupresident ke ku-extraordinary Congress. Bathe sebebona ke ukuthi kona undodalo vele abantu sebemfuna, abantu sebefuna yena, sebegijima ke besiyahlala kuWhatsApp besithi bangixotsha. Hayi bo bantu, angingeke ngixotshwe yiWhatsApp. Asenzeni izinto ezilengqondo, sihloniphe abantu, sihloniphe abantu beMDC njalo sihloniphe lozulu wonke weZimbabwe, ngoba sokusenziwa nguthoko lonkomitho sokusitshengisa ukuthi kabasahloniphi.
Lo ngumnumzana Abednego Bebe ongomunye wabafuna ukuncintisa ukuba ngumongameli webandla leMDCT. Siphinde saxoxa lelunga lebandla leMDCT umnumzana Witness Dube othi uBebe mpela usexotshiwe.
Kuhlangene ama-members e-National Council ngaleyo ndlela abakhethe ukuhlangana ngayo, laye ubekhona phakathi kwayo, waba lawo amathuba okubana abeke izizathu zokuthi wenzeleni lokho okubonwe ngamalunga ombutho ukuthi kuyikwephula umthetho, njalo kuyikutshengisela ukubana ekuwephuleni lowo mthetho akazimiselanga njalo kazilungiselanga lelanga ukubana aqondisise unyawo lakhe ukwenzela ukuthi umbutho uqhubekele phambili. Umbutho phela uqhubekela phambili ngoba abantu bezifaka bonke ngaphansi kweconstitution, ingabe belembono etshiyeneyo, ingabe belezifiso ezitshiyeneyo, kodwa okuqakathekileyo ukuthi amalunga ombutho kuyabe kumele azifake ngaphansi komthetho ukuze kusebenzeke phela, ukuze sikwanise ukudonsa kanye kanye sidonswa lijogwe leconstitution. Ngakho ke nxa omunye eseza kuphuma ejokweni adonse yakhe indlela akusoze kuhambe. So ubaba uBebe uphumile ejokweni wasexotshwa ke ngamalunga e-Movement for Democratic Change ku-National Council.
Manje kumele enzeni yena uBebe ukuze ancintise isikhundla sokuba ngumongameli webandla njengokufisa kwakhe?
Ekuncintiseni ukubana abe ngumongameli webandla, nanto ke uhlupho osolumehlele ubaba uBebe elokuthi ufisa ukwenza isifiso sakhe. Lokho kuyisifiso sakhe yena njengoba uBebe, kodwa umbutho ulendlela oveza ngayo izifiso zabantu njengombutho, kodwa ngoba engelabo abasekeli utholakele ukuthi ulamacala ukuthi kalandele iconstitution, wasexotshwa ke ephathini. Ibandla leMDC lilesiko nje elokuthi umuntu kaphonga ukusukuma athi yena usefuna ukuba ngumongameli. Umuntu aba abantu yibo abaya emuntwini bamtshele kubana muntu thile sukuma uhlale esitalweni esithile.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube, ilunga lebandla le-MDCT, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Manje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi idalele cabinet selivumelane ukuthi kupasiswe umthetho othiwa yi-Independent Complaints Commission Bill, okuzaba ngumthetho ovumela uZulu ukuthi amangalele abezomvikela abayabe bephule ilungelo lakhe. Iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lithi umprofita Shepherd Bushiri wangena elizweni le South Africa ungekho emthethweni njalo wayengamelanga sungule isonto kulelo lizwe. UBushiri lonkosikazi wakhe uMary babaleka kwele South Africa kumalanga amalithwana asanda kwedlula ngemva kokwetheswa icala lokungethembeki. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Sarubonani, sarubonani bantu be-Studio 7. Ngathaba kakhulu uma ngezwa incwadi yami ibala lapha ku-Studio 7. Mina ngisetshorotsho kosiphepha, bakithi sesidiniwe, bakithi ngombuso we-ZANU-PF. Sesikhathele, sesidiniwe, sazithi senze njani. Siyadubeka, kakuholwa emisebenzini abasebenzayo. Ah, vela sikwathi senze njani. Abantu abasebenzayo baholisa i-RTGS yona leyo. Ungahamba emagosa abantu abayifuni. Irandi lakhona litholakali, sisebunzimeni, ungathi uyenzani, uyabotshwa. Vela sikwathi senze njani bakithi, 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 sicela uNkulunkulu kumbe ngangenela kumbe kungangenelani. Bakithi sesidiniwe, siyahawula, abantu bethu bahlezi kathesa kufundwa, kuthiwa kulomkhuhlane, sikwazi mbu umkhuhlane wakhona ukhona, kumbe njani lathi sinja sikawubona lapho esikhona, kithi etsholotsho ukuthi sekulomuntu osekawabanjwa umkhuhlane. Kumbe amaplani ona lawo ukuthi kuvale ukuthi kuthiwe abantu betoyitoyi ukuthi sebediniwe ngombuso lo okhona. Bakithi sithole nzima. Mabakithi asikwazi lokuthi senze njani. Ukuthi okuzasisiza ikuphi singathi siyatoyitoya siyabotshwa. Ungathi uyakhuluma uyabotshwa. So asikwazi senze njani, siphilele ngaphi. Singathi siyakhrosa siye eGoli amabhodi avaliwe. Senze njani bantu, sadubeka.
Njani basakazi bakaStudio 7, siyabonga umsebenzi elisenzela wona. Hayi lisiphethe sibili isizwe seZimbabwe. Akukho ngisho okubi, siyababonga othungameli nabanye bakhe. Ngithanda ukuzilethe ukuthi mina ngingubaba oleminyaka engama-57 osuka eNkayi esigabeni sakumadliwa. Ngithanda ukuletha lokhu ukuthi hayi ubaba lowo osibusayo bo sesikhathele ngaye. Izinto ozenzayo wenza izinto ezingasiphathiyo. Kasiphathi thina amaNdebele njengabantu, siphatha njengamantshontsho alengiswayo. Nxa esithi yena uyaphanda abantu ababulawa yikukurawundi, singazange sivumelane, angazange axolise ukuthi khona bathi bekwenza lokho bakwenza ngasizathu bani. So kuyikusidelela lokho. Ngezinye indlela kayekele kunjalo nxa engafuni ukuxolisa, hayi ukuthi ayebaphanda. Nxa esiyabaphanda uthi khona bazalahlelwa kulelikabani iguma. Nxa kuyikuthi esiyabaphanda kahamba ayebalahlela emzini wakhe, hatshi emzini yethu. Siyakhala yena uyadlala, sibuhlungu safelwa abantwana babala ama-birth certificate, waswele ukuthatha ama-birth certificate ngenxa yakhe wakwenzayo ngabomo. Khathesi ukuthi abuye phambi kwethu afike asho ukuthi hayi kwaphambaniseka ngalokhu ngalokhu, kavumi kodwa yena ithi ufuna ukuyabangcwaba. Ungcwaba kwakobani? Kathiye usiphambanisele imikhuba yethu, lathi thina esiNdebeleni sile mikhuba esiyenzayo engaphathelenanga nalokhu yena ofuna ukuthi asenzele khona, ofuna ukusidilizela imikhuba yethu yesintwini. Siyabonga.
Anibona njani, bonani bantu bakithi, linjani ngezindawo ngezindawo? Kube ngankulunkulu uyahawukela abantu bakhe. Aze abantu bekhe belime impela, abantu beqine impela belinge, ngoba akula muntu ongayiboniyo le ndlala la. And indlala le isingene ebantwini uthathe isikhathi eside kakhulu ukuthi iphume. Apha abantu bahlukunyezwa ngumnankakho, bahlukunyezwa izanup f, ngapha balala bengadlanga. So kunzima ukuthi ubuthongo buyehle ebantwini. Abantu kabalamali, abantu kabalamanzi, akula nto ekukhona nje elizweni. Izinto ziyadura, ziduliswa yiwo futhi lamasela la barobha abantu. Imali kazitholakala emabhenki, abantu abazazi bebambe kuphi. Uyathi ngapha kuyadula, ngapha kulamanzi, ilizwe livaliwe kuthiwa corona. Ayi, into zakhona uyagcina ungasayazi kuthi corona. Nje ngibona icorona vele ngoku ingakafiki, abantu abazibulalela abantu ngabantu bezamupheli. Abantu babulawa ngumnankabo qiniso. Kanti bangaki abantu esibefile sisho umnankabo engenile? Bangaki abantu abafileyo? Bangaki abantu ababuthiweyo abasemajele? Bangaki abantu abathunjiweyo? Ukutshona nje kuthiwa corona, corona yasatho. Into ayicorona elizweni izanukuphefu ngumnankagwa nabantu bakhe, abantu abalezenzozini, izigqoqoto ezingabonisekiyo. Ilizwe kube manje ngangabantu abalesikolo, kube ngapho kuyahlalwa phansi kubonisana ukuthi sithathe yiphi indlela esingayilungisa, esingazama ukuthi silungise ngayo ilizwe. Abantu beholisa ukudla, imali le etshontshwayo egcwele ezindlini zabo ikhitshwe, beholisa abantu bethengela abantu ukudla. Angeke uvalele abantu ezindlini abantu bengela kudla njengalokhu kona bafuna ukuvala futhi koBulawayo. Uzovalela abantu benjana, abantu besemlilweni, abantu belala bengadlanga, kodwa ukhipha igama lokuthi kuvala ilizwe. Uvala njani ma ungumuntu lengqondo, umuntu wafundayo? Ungavalela abantu ngabantu bengadlanga, usibiza ngegovernment. Igovernment yana umnankabo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Esikhangele esivela ngapha kwele Melika. Umongameli Donald Trump izolo ntambama uxotshe isiphathamandla sogatsha lwezenzakala elizweni olwe-Homeland Security umnumzana Chris Krebs, ngemva kokuba uKrebs ethule imbiko ethi ukhetho olusanda kwedlulwa lwalukhululekile njalo lubalulekile kulayo zonke inketho esezethulwe elizweni leli. UTrump wethule umbiko wokuxotsha uKrebs enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi uKrebs waqamba amanga ngoba kwakulokucilibezela okuningi kukhetho olusanda kwedlula. Lokhu kwenzakala ingcwethi zisithi uTrump wanceda ngokwethula uhlelo lokuthi kudingwe umuthi wokuvikela igcikwane le-coronavirus ngesiphangiphangi. Uhlelo lolu luthiwa Operation Warp Speed. Sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe okuningi ngodaba lwe-coronavirus kwele Melika.
Ye, okwegcikwane le-coronavirus, mina ngibona ngathi khathesi libuye ngamandla ukwedlula lokhuyani okokuqala lapha sasiqala sikuthiwa nanto nanto. Kwakuyisonesi sikhathi kumbe khonapho ekuqaleni komnyaka. Okwakhathesi ngibona ngathi liphambili kakhulu ngoba lapha kithi Texas ngalesiyana isikhathi kanizange ngizwe abantu engibaziyo ababetshaywe ligcikwane. Kodwa kulesi sikhathi sesibili anye labantu abaningi zembazile engibaziyo, angazi ukuthi kumbe kwenziwa yini, kumbe sokungumqando, kumbe sokwini. Ngibona sibili ukuthi abantu bangathi bayalejayela, sekungathi hhayi sebelejayele. Kodwa lona ngokwalo sibili limemethekile kakhulu.
Bayakhuluma lapha abezempilakahle bathi bona kukhanya ijekiseni liyathembisa elokuvikela ukuthi umuntu abanjwe ngumkhuhlane wona lowo. Sike sezwa phambilini besithi bakhona abanye abathi abasoze balisebenzise ngoba bengalithembi. Ubona ngani kuzaba kunjalo no?
Ye, kuke kwaba lokukhulunywa khonokho ukuthi abanye besithi ijekiseni leli abalithembi. Kodwa ngibona ngathi obekusenza khona lokho bekusenziwa ikokhonokho kungathi ikuhlanganisa ijekiseni nepolitics, lokho obekusenziwa ngumongameli uTrump. Ngibona ngathi nxa sekuyi ukuthi umbuso lo usuguqukile, usuthethwe ngulo upresident elect okhona uJoe Biden, akula muntu ozasola ukuthi ijekiseni leli alilunganga. Leliyala elika-Trump lingathi liyasolisa ngoba kwesinye isikhathi liyalike libe labo-bleach phakathi, libe labobani bani ukuthi lingahlaba abantu ukuthi baphile masinyane masinyane. Khona leliyathi lingelokuthi igciwane liyangiphambanisa ku-business lapha, i-stock market asisahambi kuhle. Kodwa ke ngibona ngathi nxa kuyikuthi ijekiseni ibuya ngesikhathi sika-Biden, akula muntu ozayisola.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ese-Texas. Namhlanje siyaqhubeka ngohlelo lwethu lwezokulima. Sixoxa lesakhamuzi seGwanda, umnumzana Thandeko Zindimkandla.
Amalungiselelo okulima lokuhlanyela azaba lukhunyana. Labo abalima ngenkabi, inkabi zicakile, lezulu lingaze line ziyabe zingakaqini ukuthi zingaba lamandla sibile ukudonsa ikhuba okuzwayo. Kanti-ke okwenhlanyelo lemvundisi fertilizer yikho lakho okunye-ke okuphezulu kakhulu okuzakwenza ukuthi abantu lanxa bengafisa ukuthi balime bahlanyele belungiselela isivuno akulalutho ozaba khona, ngoba imali ebantwini kayikho, inhlanyelo kayithengeki, le-fertilizer yakhona kayithengeki. Amalungiselelo angaza-ke aze aphuthe elungile ngesimo lesi esikhona.
Akhona yini amacebo abangayenza abalimi ngalesi sikhathi sokudula kwenhlanyelo lemvundiso? Ungabacebisani?
Amacebo angaba khona ukuthi mhlawumbe abantu benze lokuthiwa inkazatho, ukuthi lowo zuza angabe kuzuzile khona kokuthi uthwane ahlanganise lo makhelwane wakhe, bahlanganise labanye njalo, bathenge nje engathi benza ilima lokuthenga inhlanyelo. Ngoba nxa bengenzanga njalo, hayi kuzaba lukhuni. Ngakho kungaba ngcono simpile ukuthi abantu bahlanganise ongamapeni khona lokhu abalakho, bathenge lokhu abangakwenelisa ukuthi lo lalowo enelise ukuzuza okokuthondisela. Lanxa ungasoze kuyigoqele yonke insimu, kodwa soze kufanane. Abalenhlanhla-ke labo belomnyama ngobana imingcele ivaliwe.
Abezomkhathi bathi bona kukhanya lo umnyaka izulu liyabalise liyenele. Uyavumelana lakho yini lokhu nxa ukhangele wena umkhathi ukuthi unjani ngalesi sikhathi ngale inyanga?
Ye, ngingacishe mvumelane labo ukuthi hayi lona mhlawumbe lizawuba ngcono kulalesi isikhathi esedlule kuso esezulu. Labe lingazange libe izulu elenelisa ukuthi abantu balime sibili bavune. Ngikhuluma kunjenje khathesi ngilapha eGwanda libambile livalile. Kodwa-ke engikwesabelayo ukuthi lapho ilanga lakhona elivuleka khona khathesi lishaya liqothule, lenhlanyelo naleyo yabe ihlanyelwe ingatsha, okunye kuyathela phansi, nalezi zizitshalo lokungamadamanyana ngathi kulamanzi sokomile. Ye, lingaba khona izulu, kodwa ngibona okunye okungaliphambanisa kumbe ongaphambanisa amanzi ezulu lelo ikuthisa lokho sokukhona kuliminyaka, ngoba kungathi kuyathisa kuyathisa.
Ngokubona kwakho, ngesiphi isikhathi esilungele ukuthi abantu baqale ukuhlanyela njengoba umkhathi ungasahambi ngendlela ejwayelekileyo? Kumele baphangise na ukulima, kumbe bangani bayayekethisa kancinyane?
Lo ngumbuzo olukhunyana. Kodwa-ke mina owami umbono uthi abantu nxa belima khathesi bangaze benza lokhuyana ebesikwenza izulu esikwakusenza ngaphambilini, kuthi umntatha ahlanyele alime insimu yakhe yonke isikhathi sinye. Ngibona ngathi njengoba ngisitho lingathi liyana kwezinye indawo, umuntu angahlanyela nxa elayo inhlanyelo, ahlanyele okuyingxenye kwensimu yakhe, alinde abone ukuhamba njani. Abuye aphinde futhi engxenye emva kwamaviki amabili lamathathu ame abese kuqedisa ke engcenye ngemva kwamaviki amanye futhi amathathu engishoyo ukuthi mina ngombono wami kumele amabele ahlanyelwe ithiyelana isikhathi ukwenzela ukuthi ungakhutha kuleli hlanda lokuqala encenye ngadumba kwelesibili.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda esigabeni seMathebeleland South ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseGwanda. Asidibaneni njalo kuhlelo lwezokulima kusasa. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Kulabantu ababili abakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo. Lanxa ibandla leMDCT lisithi selaxotsha umqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Bednico Bebe ongomunye oncintisa ukuba ngumongameli webandla, yena uBebe uthi ngitsho vele kayindawo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.v